Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTando Nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 6 Mpandula 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lithi amakhansila lamalunga edwale lephalamende akhethwayo awayi kukhalala ukuyagcotshwa emkhosini wakusasa njengalokhu okwakuthiwo ngabanye.
So-ke abantu bethe bayikhethweni bakhetha ama-councillors abakhethileyo njengezakhamizi khalisa ama-councillors agcotshwe aqalise ukusebenza.
Izikolo ziyavulwa elizweni lonke lamuhla ngemva kokumiswa kancane ngomvulo kusenzelwa ukugcotshwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa.
Nxa sikhangela umumo ongazinzanga, isimo somnotho, ababalisi labazali buye njengoba ababalisi labo bengabazali akula kuzimilungiselela okutheni.
Amabandla aphikisayo kwele South Africa asola umongameli Cyril Ramaphosa ngokuba ingxenye yomkhosi wokugcotshwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa ngomvulo.
This is a betrayal of the people of this country if we are going to deal with the influx of immigrants coming from Zimbabwe into South Africa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-CCC lithi amakhansila lamalunga edwale lephalamende akhethwayo awayi kukhalala ukuyagcotshwa emkhosini wakusasa njengalokhu okwakuthiwo ngabanye. Idolobho lakoBulawayo likhangelelwe ukugcoba amalunga edwale lephalamende alitshumi lambili lamakhansila angamatshumi amabili lasitshiyagalolunye 29. Okuningi asikuzweni kusithandekile mhlanga weStudio 7 esethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amanye amakhansila akhulume leStudio 7 athe ngempela azagcotshwa lamuhla ngoba ekhethwe ngabantu ukuthi aqhube umsebenzi wokuthuthukisa leli dolobho. Phakathi kwamalunga la kulomnumzana Ashton Mhlanga owanqoba kuward 15 eCountry Park encintise eyilokho abathi yi-double candidate ngesiNgisi. Ngoba ibandla lakhe lisithi wayengela mvumo yokwenza njalo. Esanda ukunqoba umnumzana Mhlanga, isiphathamandla saleli bandla esikhethwe ukuba ngukansila kaward 4, umnumzana David Coulthard, waloba enkundleni yeTwitter emsola esithi ibandla lakhe lizabona ukuthi lingathatha manyathelo bani ngalolu daba. Kodwa umnumzana Mhlanga utshele iStudio 7 ukuthi uzagcotshwa lamuhla ngoba ngempela abantu bamvotela ngobuningi. Njalo le commission yeZEC ilihlelile ibizo lakhe njengomnqobi. Umsekeli wesikhulumeli seCCC, umnumzana Gift Siziba, wenqabile ukukhuluma ngalolu daba, wathi ibandla lakhe liza kwethula umbiko ngalolu daba lamuhla. Umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Ambrose Sibindi, uthi izakhamizi zikhangelele ukuthi abanqobayo begcotshwe.
Ikhansili idinga ukuthi ikhangelele ukubana ibe labantu esinama-policy makers abangama-councillors abazathatha izinqumo. Izinqumo lezo sezisebenza ukuze zithuthe idolobho sezi-implementwa ama-managers. So-ke abantu bethe bayikhethweni bakhetha ama-councillors abakhethileyo njengezakhamizi khalisa ama-councillors agcotshwe aqalise ukusebenza. Ngoba ingozi ekhona ikuthi nxa sinanzelele uhulumente we-ZANU PF siyakwazi sonke i-ZANU PF esiphilela iminyaka eminingi singazebekela amakhansilazi ukuyagcotshwa. Sokungaba lengozi yokuthi uhulumende kumbe i-ruling party, umnyeso local government, abe sefaka lokuthiwa ngama-commissioners ezama ukuthi ethena ulandele umthetho ukuthi babi lo dorobho elizasebenza lingela ama-policy makers. Kodwa i-urban councils act yaphuma ama-commissioners abe sezikhethela abantu bakhe. Khona kubana sibona ungathi sokungakhoza ukuxabana phakathi kwe-CCC lezakhamizi. Abantu besiphela asakhetha abantu asabafaka abesesifakelwa abantu esingabasini. So-ke sikhangele thina ukuthi hhayi ama-councillors abavunyelwe bagcotshwe kusasa ukwenzela ukuthi idolobho
uthi gaboni kusiba lengxabano ngalolu daba ngoba akusikho kwakuqala.
Angisoze ngibone kusiba lengxabano ngoba into esegcekeni lapha ukuthi kathi esithina sikhangelele ukuthi isadiki njengoba lawo yathi inhlupho zayo yayikhona ibona ukuthi ngamama thina besithi ngabe uyavuma amakhansela agcotshwe ama-MPs lawo agcotshwe kunengusayela isadiki phela singakhohlwa ngakhumbula ngo-2008 kwaba lo hlupho olufana nayo kodwa ama-councillors agcotshwa kusayi-MDCT bazongenela isadiki lapho bazophuma i-GNU yabuya after 9 months khanti befana nawo kathe sozela ukuthi intuthu kwingani akuqhubeke kunjalo kodwa mna lokukhola ukuthi isadiki izongenela sicine sibone ngezozalo lunduto kodwa kunjalo akube kusetshenzwa.
Kulamanye njalo amalunga ebandla le-CCC kobulawayo avinjwa ikhomishini ye-ZEC ukuthi athathe izikhundla zekhansili yesigaba sakobulawayo i-Provincial Council ngoba aphathana ekuqhubeni amaphepha awo kulikhomishini ngakho izikhundla zawo seziza kuya kwabezanu-PF. Amalunga la abalisa u-Aquilina Khayiza Pamberi, Tinashe Kambarami, Memory Ndlovu, Promise Dalubuhle Mkhwananzi, Caroline Maphako, Garikai Mukova, Wanele Bango, Brian Gumbo, Gladys Mate, Lotawanda Ruzive, Igqwetha elibamelayo uMnumzana Welshman Ncube, oyisiphathamandla se-CCC, utshelela umsakazo ukuthi udaba lolu lusahlolwa emthethwandaba ophakemeyo owe-Supreme Court njengoba baphikisa ukugunyulwa kwamalunga abo. Ibandla le-CCC laphinda lathatha zonke izihlalo zedale lePhalamende kobulawayo linqoba amanye amabandla agoqela elezanu-PF. Ngimele iStudio 7 ngise-Washington DC nginguSithandekile Mhlanga.
Izikolo ziyavulwa elizweni lonke jikelele lamuhla ngemva kokumiswa kancane ngomvulo kusenzelwa ukugcotshwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa. Isikhulumeli senhlanganiso yelwela ilungelo lamatitshala e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, uMnumzana Themba Kuyemoyo uthi kuyadanisa ukuthi izikolo zivulwa ababalisi bengela mali yokuhlawulela ababo abantwana ezikolo ngoba beholiswa okuyimadlana okungatsholutho. Ngesizwe indaba ayiqhube lo Ntungameli Nkomo we-Studio 7.
Nxa sikhangela umumo ongazinzanga isimo somnotho ababalisi labazali buye njengoba ababalisi labo bengabazali akula kuzimilungiselela okutheni ngoba sikhangela ifees imali abantu kabalayo abanye abazali balabantwana eprimary balabantwana esecondary baphinde bebe labantwana emayunivesithi amayunivesithi akhuphulile intengo yefees okwesabekayo. Kahle kahle vele sebefuna i-US dollar eyiyo engekho elizweni. Uhulumende kazilungiselelanga lutho ngoba engqoqweni yakhe yokugcotshwa uMnangagwa ukhulume ngokuthi uhulumende wakhe uzimisele ukuba kusebenze i-RTGS phecelezi i-Zimbabwean dollar mpakampaka. Nxa sikukhangela lokhu kusitshengisa ukuthi uvele kalakho akulungiseleleyo sikhangele isisekelo sombuso esithi sona indleko zesikolo zomfundo yomntwana zibhadalwa nguhulumente. Iholo lababalisi nxa elokhu ekhuluma nge-RTGS kutsho ukuthi livele lizabe lapho elikhona umbalisi nje umuntu ozabe ezihambela elambile.
Likhala ngemalini kanje?
Thina njengababalisi funa lezi sebenzi zonke zikahulumende sikhala ngokuthi iholo lethu kalibe i-1260 US dollars. Kungabi lesi sebenzi esizakhola i-RTGS. Ngoba nxa sikhangela phandle la, ayikusekho lapho esebenza khona i-RTGS. Izitolo, emkambo, noma kuphi. Thina sivele sikhangela ababalisi kakhulu bahlala emaphandleni. Emaphandleni izinto ze-Echo Cash, izinto ze-Swipe kazikho ezidolo. Pho bayakuyaphila njani ababalisi labo nxa sikhangela ukuthi uhulumende ukutshaya ndiva indaba ye-US dollar salary. Okwesibili okunye esikukhangelayo sikhangela abafundi abantwabethu, abantwana babazali bonke. Indleko zesikolo sezidula kakhulu. Kodwa isisekelo sombuso sikhuluma ngokuthi uhulumende nguye okumele akhokhele indleko zomfundi kusukela ku ECD A kuze kuyefika ekutholeni degree lakuqala. Esikhala ngakho kakhulu uhulumende kabuyele ekusebenziseni isisekelo sombuso. Bengasitshaya indiva isisekelo sombuso ukuthi nxa sebewonta izinto sezibawomela bebuyele kiso. Abasisebenzise kizo zonke izinto. Uhulumende kami njengoba sikhangela ukuthi sesithole uhulumende omutsha kami ukungalandeli isisekelo sombuso. U-Section 65 umgceke ukhuluma ngokuthi uhulumende kumele akhokhele izisebenzi zakhe iholo elaneleyo. Izisebenzi nxa zingasuthiseki ngeholo eziliphiwayo zibhikitshe zivunyelwe ukwenza okuthiwa i-collective bargaining. Uhulumende kame ukubopha abalwela izisebenzi.
Lo ke kumnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lababalisi bemaphandleni AR2s bekhuluma icingweni lo ntungameli inkomo Studio 7 eselubhani. Amabandla aphikisayo kwele South Africa asola umongameli Cyril Ramaphosa ngokuba yingxenye yomkhosi wokugcotshwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa ngomvulo, esithi lokhu kutsho ukuthi usekela ukuqilibezelwa kokhetho eZimbabwe. UThuso Khumalo usiphalo ludaba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Emikweni awethulele abezindaba umkhokheli webandla eliphikisayo kwele South Africa eDemocratic Alliance umnumzana Johnston Hessen uthe ukuya kwamongameli Ramaphosa kulumkhosi utshengisa ukuthi yena lebandla lakhe ele African National Congress bawusekela umbuso kantando kayiphikiswa eZimbabwe. Uthe kulihlazo ukuthola ele South Africa lijabulele ucuku lokuhlupheka kwabantu beZimbabwe ngesizathu nje sokuthi ibandla le-ANC lifuna ukuthabisa elezano PF.
We should stand by the people of Zimbabwe and use our considerable influence in the region to ensure that democracy care about freedom, democracy and human rights.
Ngunkulumo yakhe ayithumela bezindaba umkhokheli webandla leBuild 1SA umnumzana Musi Maimane uthe kuyadanisa okwenziwe nguRamaphosa ikakhulu nxa ukhangelwa ukuthi uhlupho lweZimbabwe seluhlukumeze kangakanani inhlalo yabantu kwele South Africa.
This is a betrayal of the people of this country. It is a betrayal if we are going to deal with the influx of immigrants coming from Zimbabwe into South Africa.
Kusenjalo sekulembuzo eminingi ngemva kokuba kule nkokheli zeAfrica ezintathu kuphela ezize mathupha emkhosini wokugcotshwa kukamongameli Mnangagwa. Bakhona bathi kuyini okwenze kube le nkokheli ezintathu kuphela kuzwekazi leAfrica jikelele phakathi kwezingamachumi amahlanu lane 54. Abanye bathi iyozalwa nkomoni njengoba osaphethe isihlalo senhlanganiso yeSADC umongameli Hayinde Hichilema wele Zambia engezanga kulumkhosi ngesikhathi iqula leSADC ebizohlola ukhetho lithe kukhona unyawo lwemfene olugcwele indawo yonke kulolukhetho. Umcubunguli wezombusazwe enhlanganisweni Justice and Reconciliation umnumzana Webster Zambara uthi lokho kutsho khona ukuthi lezi nkokheli zilemibuzo ngalolukhetho.
The way SADC leaders congratulated President Mnangagwa, it came in most SADC countries dignitaries there representing their governments.
Kusenjalo ibandla le-ANC lona livele selukubeke kwacaca ukuthi ayikho into engehlukanisa leli bandla lelezano PF. Ekhuluma ngaphambilini ngokugcotshwa kwamongameli Mnangagwa unobhala jikelele webandla le-ANC umnumzana Fikile Mbalula wathi umnumzana Chamisa lebandla lakhe le-CCC abakhohlwe waphinde ukuthi bangathola usekelo lwe-ANC.
We might have problems with ZANU PF, but in Zimbabwe you must know and the liberal agenda in the world. As the ANC, we don't subscribe to that. We are anti-imperialist.
Loba kunjalo ingcwethi ezicubungula ezomnotho lezombusazwe eZimbabwe zithi akukhathalekile ukuthi umbiko weSADC uzathini. Njengoba uMnangagwa esegcotshiwe, iSADC izakhuthaza ukuthi kukhulunyiswane kungasetshenziswa dlakela okuyinto okuzaze kuphele iminyaka emihlanu kulokhu kukhulunywa ngayo. Nimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa. Nguthuso Khumalo.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu beinternet lezimlive.com lilodaba lokuthi lanxa ibandla le-ANC elekwe leSouth Africa lisekela elezanu PF kudaba lwempumela yokhetho, unobhala jikelele waleli bandla umnumzana Fikile Mbalula uthi bayakhulumelana lebandla lezanu PF ngasese. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi iqembu leWange FC seliqothe abaqeqeshi balo uBongani Mafu lo Try Ncube kulandela ukungadlali kuhle kweqembu leli. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono elisithumele ngeWhatsApp.
Salubonani basakazi baka Studio 7 lonke nje kusiyafika khona le ezulu ngobuningi benu. Hayi, mina bengithi kangiphosa umbono wami lapha, nginanzelela ukuthi abantu abenza ipolitiki kabakwazi ukuthi abantu ababalandelayo bayacabanga. Kangikhumbula ukuthi ngeqiniso elipheleleyo kungathi ukhetho lurojiwe kungayiwe ekhoti. Ngenye indlela lapha bazama ukusitshela ukuthi bona vele emakhoti eZimbabwe kabasayi loba yinini, ngoba iqiniso kutho ukuthi bayakwazi ukuthi iqiniso kuyini okwenze bangayi ikhoti umuntu waze wagcotshwa. Abake bafunda ukuthi lathi singabantu esicabangayo, siyacabanga. So sicela basihloniphe nxa besenza ipolitiki, bengasitsheli into ezingalamsebenzi. Abantu kabafunde ukukhuluma iqiniso, nxa lidliwe lidliwe vele lapha ezilwa khona ezimbili yodi yanqotshwa. Hayi ukuthi umuntu kuhlale ukuthi sisala into esiyenzayo, esadakile waye kungayiwa ngekhoti kwasekubizwa lesadaki yazoncedisa kuvele ekhoti langona. Yikho esikwaziyo phela, i-7 days zonke ezikulindela ukuthi umuntu ayekhoti angayi abeleke zithi kukhona engikwenzayo. Anto yonto kuyatshengisa ukuthi bayakwazi ukuthi ama-V11 abo lawa abasayinayo bayakwazi ukuthi vele iqiniso balibone. Sebesirobha beloke besitshela into ezingalamsebenzi lapho.
Linjani Studio 7? Ngikhuluma noSemo. Kanti ma abakhulayo kuthiwa bengasukela izweni babekezela, kule minyaka emingaki bebekezela, iminyaka mingaki kubekezelwa kungatshintshi lutho, instead ukuthi kutshintshe kube ngcono, kuba wesi, kuba lukhuni. So ukuthi intsha ibekezele elizweni, ibekezelelele ukuthi kuzathini, ngoba vele kuyacaca ukuthi asoze kwafakwantu ngalutho.
Mbingelele enkundleni, ngithi litshona njani basakazi. Okhuluma engumantsheza Gunda Musaka. Ngicabanga ukuthi khona le fazi yakho leyo onayo iqinisa alilazi. Ngicabanga ukuthi lihlakaniphile yini kuphela abantu baseZimbabwe, likhohlwe ukuthi nalabo eliphikisana labo ngabantu baseZimbabwe. Uma lingakwazi ukusebenzisana labo nababantu ozitshaya isifuba ukuthi liwinile, mkhono musuguqe ngamadolo, akulanteli ezayenza umehluko. Ilizwe lizaguguudeka okwedlula lokhu esiphakathi kwakho, ngoba ezilongu licabanga ukuthi lina abantu bezano yini abantu baseZimbabwe kuphela. Alikati wani, kodwa ukukhona umkhonomi awula kuthi ngwezano, awula kuthi ngweqembe liphikisayo, awula kuthi ngumuntu nje waseZimbabwe. Ngoba likhumbula ukuthi bakhona abantu baseZimbabwe abangalanto yokwenza lepolitiki yenu leyi ezisuzenu. Kufanele ukucabange khona lokho, yikho ubona ilizwe lingathuthuki ngoba ipolitics yenu imbi. Yikubona lokhetho maso luphelile, abantu besala bengazwani ngoba ipolitics yenu impi. Ipolitics yenu ngeyezithutha, ipolitics yenu so yokuhlakanipha Gunda Musakwa. Ipolitics embi engathuthukisi lizwe, engathuthukisa wena emzini wakho labantu bakho kuphela. Kufanele ukucabange khona lokho.
Kustudio 7 omuhle, ngiyalibingelela njalo kini basakazi abahle. Mina engikhulumayo nginzela lapha enkayi. Lo baba othi yena uwinile njalo ezicobile izolo kungomvulo, yena othi nguye onqobileyo kamba eqilibezela umntwana omncane ongangothamisa, yena uthamisa vele ewinile, njalo buyakhuluma athi umnyaka lo ngokucina kuye ukubusa. kuyisa khathezi isikhathi sokuthi adle kokucina khathezi sikhangelele ukuthi vele yena ngalo umnyaka vele njengoba sithi yena uthi yena ngokucina kutshengisa ukuthi yena vele usezisebenzele ukuthi ekhulisa imuli yakhe labazukulu bakhe phezu kwalokhu wasibulala labo baba bethu abomama bethu ngekukura hondi athi yena khathezi futhi njalo ewinile wayathatha lapho owine khona emathebeleni wathatha itsholotsho noti legwanda yakhe lale winde yamabhasi kobulawayo kazangathathi inkayi kazangathathi losithembiso wakhe umama wakhe lona onguye odlalayo khathele bakithi ngezandu bakithi ngabe unkulunkulu uyangenela kulokho okukhona bakithi siyacela nkulunkulu ngenela kulusathane ongenileyo wafaka umnanko wakhwa kodwa esikhona siyakwazi ukuthi umnanko ngawuqedi kafikisa iminyaka emibili ebusa lobaba lo ngoba isihlalo ozinike sona asihlaleki njalo silameva ngiyabonga engikhuluma yiminzelo lapha enkayi enguye lapha ezinyangeni
hawunye sesiphume ukukhuluma ngezelizwe le kusela into esingayenza urigili umdla ngamandla ngela nto ozayenza ngazethu uyafaka imali eZimbabwe awula mali ozayifaka iyaphela nge-2 days uzamane vele nalukhulu lani nabantu bezane labelokhu elisithi phambili ngezane linjani alikubona ukuthi kumi njalo khayelani ubaningi kwabo bezazi kuphambili ngezalo abantu ababo bengekho eZimbabwe kunguwe wedwa nganithi abawucabanga mangakucabanga indawo othina kulokhu zithi phambili ngezane nganawukwana
Studio 7 linjani balaleli wasakazi nje lonke hhayi sihle ngihlale phezu kodaba uyabona ukuthi into ye-3C leyi eyokuthi itshela abantu ukuthi izakhiphi izanu mase kumele abantu beyivotele-ke ithi siyikhiphi izanu isehluleka futhi ukuyikhipha leyo zanu abantu beyivo hayi i-3C kayitshela abantu iqinisa ukuthi yona vele le zanu basebenzisana ingathi ifuna ukukhipha izanu esihlalweni ngoba izanu vele asophathi ongayikhipha esihlalweni ngevoti loko sina siyakwazi ama-senior member ezabo ukuthi izanu vele ingena ngamakhulu ye ithatha vele isitulo ingena ngamakhulu izanu asophathi ongayikhipha ngevoti liya sina siyakwazi sila ngoba even i-rigging yona le ngo-1980 kwa-requisapo siyakwazi nasila so i-rigging le ayisimangalisi nanje abantu yasemadepleleni ivele izanu ngumkhuba wayo lo mubo okuriga amawanye amaphathi njalo sophathi engaphuma esihlalweni la njengoba umuzi umnaka ngasithi i-vision yakhe uze yakude ngo-2030 khonabi hhayi madoda laphana sazohlubeka straight
last kulo mfazi owayethukwa ngopresident umnangagwa eLimpopo la ezobeletha namhlanje uRamaphosa udonsa amakhali siyakhona leZimbabwe ibhayibhili lathi ukuthi izizwe ziyavukelana kade vele silindene akuqala eSouth Africa kuyegcina eZimbabwe folo sikhona le once kuphela abantu ngathi singaba le mthetho kakhulu sisahlupheka mchokotsho
sanibonani viwo undebele linjani zihlobo linjani ha siyethuke kakhulu ngalolu daba lweZimbabwe lona kodwa ke sizathini ngoba vele umnankagwa akusimuntu ophumayo lapha so kufuze nje ukuthi abantu beyamukile khonokho kukhona khonokho abantu bebambane kuphela solution khonokho kukhona singaze sithi thina siyalwa sizalwa kodwa kula nto sizayenza izanu yizanu izafa izanu uzaphuma ngesikhathi sakhe sefuna
njani baba msakazi njani mthobo Studio 7 asiyazi ukuthi akula nto ezolunga sokalokhu secojiwe emazweni nangakwa siyazi ukuthi vele akula nto ezolunga akula nto ezalunga vele phaa kwi-5 years lezi ezikhona ukudlala nje ngesikhathi sethu sisiyavota but awula lutshintsho oluza kuba khona nanko vele wesisebeqale yathe sokuthumba
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318 siyacela balaleli lenze imilayezo yenu ibe mfitshane ngaphansi kwe-2 minutes siyabonga ukwezemelika owake waba ngumongameli umnumzana Donald Trump uqhubeka esiba losekelo lanxa amalanga ukuthoniswa kwamacala akhe ambalwa esefakiwe kucwaningo olusandayo ethulwa uTrump usekhokhela ngesilinganiso sokungamachumi adlula alichumi 52%. omlandelayo kuluhlu lwamalunga ebandla lama Republicans afuna ukunqintisa isikhundla sokuba ngumongameli. Umnumzana Ron DeSantis yena ulusekelo oluyisilinganiso sokulichumi lasithoba minwembili 18%. Abanye abalandelayo bakusilinganiso esiphansi kwechumi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele olandela izombusazi welemelika umnumzana Tim Moringai.
Hayi umcwaningo lo ophumileyo usithi uTrump nguye okhokhelayo abakhankasayo for election eka-2024 for the Republican Party akuzwisiseki, ngoba siyakwazi ukuthi abantu abaningi bakhangela izinto eziningi lapha eAmerika mabe dinga umuntu ozabe nguye ozabusa ilizwe. But kathesi sithi ngesilungu uTrump is defying all the statistics ezakudala about choosing a leader. Into engiyibonayo ngathiwa izamhlupha despite the fact yokuthi uphambili ngama points amaningi from his second person uDeSantis, and I think uku 57% uDeSantis uku 19% konapho.
Nxa sikhangela abanye abafuna ukuncintisa ikakhulu onguye omlandelayo umnunzana DeSantis, siyabona ukubana laye ukhatshana kulo Trump. Kodwa uTrump ulamacala lawa wethesayo, ubona njani udaba lolu? Ubona ngani kuzagcina na kubangela ukuthi uTrump engatholi usekelo ngenxa yamacala akhe?
I think into ekhangelekayo is abantu abaningi abanjengabantu besilungu lapha babona ngathiwa uTrump wayekhangelela iAmerika ngokwayo ingancedisi amanye amazwe, like okwenziwa ngamademokrat ukuthi ayahamba ayancedisa iUkraine lamanye amazwe abanika izimali and all this other stuff. So mbona abantu beAmerika imajority abelungu bafuna uTrump ukuthi aphenduke lo mbusazo wakhe oku in power abantu balapha abesilungu. Singakhangela ukuthi amacala akhe azamphambanisa ngapi. Mina mbona ngathiwa maso kuchaywa ama primaries next year ngabo March khonapho, ikho sizabona khona iqiniso, ngoba siyabona ukuthi ama pollings lawa aphumayo it's a variation of like 1,000 to 2,000 people. So sizabona ukuthi iAmerika yonke ivumelana labantu bona labo yini. Enye into esizayibona ukuthi amacala akhe aseza ngene enkantoli, so kuyabe sokuhamba ngakuthiwa kuhamba njani khona ngale, bazambopha yini bamfake ejele yini, and then sibona ukuthi kuzahamba njani. Another demographic ekumele siyikhangele is the independent. I-independent vote eAmerika hiyo edecidayo umuntu ongena eWhite House. So kathesi sibona ukuthi i-head to head between uTrump lo Biden is 1 percentage point 47-46. So kuyabe sokufana la last time ngo 2020 owadliwa khona by a few percentage points ama independent lama suburban women college educated. Yiko kuyabe sokule mehluko ngoba abafuni bona. And then i platform yama Republicans anti abortion, anti immigration, njani njani, sizabona ukuthi yabe sibanceda njani sokukhankaswa next year.
Lo ke ngumnumzana Tim Moringai olandela izombusazo welemelika wekhuluma icingweni le Studio 7 esemangweni weOhio. Isikhathi kasavumi uba siqhubeke sonke, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ibandla lesisisi lithi amakhansila lamalunga edale lephalamende akhethwayo kukhetho olusanda kwedlula awayi kukhalala ukuyagcotshwa emkhosini ozenziwa kusasa njengalokhu okwakuthiwo ngabanye. Izikolo ziyavulwa lamuhla elizweni lonke jikelele ngemva kokumiswa kancane ngomvulo kusenzelwa ukugcotshwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande ngesithi abangezwanga indaba zethu lingenelisa ukuya ku www.voandebele.com. Masidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, kodwa silazo ezinye ngo 7:30 ntambama.